sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 27 Ntulikazi 2022 uChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, uZulu wehlukene imbono ngokuthi idolobho lakoBulawayo yilo elilenani labantu eliphansi kakhulu elizweni jikelele.
Yasithi thina ngo-1980, 81, 82 kuqala indaba zeGooground. Abantu abaningi sinathi ngabantu aba-everybodied babaleka baya kuboTswana baye South Africa abazange bephendukela ko.
I-commission ebona ngokulinganiswa kwamathuba abesilisa labesifazane e-Gender Commission iza kuba nomhlangano wokuhlaziya ukudlwengulwa kwamantombazana lokubendisa besebencane emakhokhoba koBulawayo ngoMgqibelo.
Sizabhala iripoti thina njengecommission esizayethula kuma-legislators, ama-MPs e-parliament. Siveza ubufakazi obukhona ukuthi nansi into eyenza amankazana ayendiswe kakhulu, bahlukunyezwe kocansi kakhulu.
Imbongi elodumo u-Obed Dube ucela uncedo lokuphathiswa ngemali yokuya embuthanweni wezokuzilibazisa kwelejemeni.
Izinga besengikilo kathesi, i-visa sengiyitholile ngilayo. Abaqoqwa umcimbi babethe kumele ngizibonele konke ukuze ngiye khona ngoba ngiyakhangisa ikhono lami ngale.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Bekugene nemibono phezu kwempumela yokubalwa kwabantu evezwa ukuthi idolobho lakoBulawayo yilo elilabantu abalutshwana kakhulu ukwedlula izigaba zonke zelizwe. Amanani la aveza njalo ukuthi izigaba zontathu zeMatabeleland ezigoqela koBulawayo, iMatabeleland South leMatabeleland North yizo ezihambela emuva ngamanani abahlali. Lusethula impumela ye-National Census equtshwe kunyanga ezedluleyo izolo, ugatsha lwe-Zimstats luveze ukuthi inani labantu beZimbabwe likhwelile lisuka phezu kancane kwezigidi ezilitshumi lantathu, i-13 million, ngomnyaka ka-2012 lafika ku-15.1 million lo nyaka. Idolobho leHarare yilo elilabantu abaningi abayi-2.4 million, lilandelwa iManicaland yona elabantu abangu-2 million. Idolobho lakoBulawayo yilo elilabantu abalutshwana elizweni lonke jikelele abangu-665,940 kuphela, lilandelwa iMatabeleland South elabantu abangu-760,345 kuphela. IMatabeleland North yona ihleli kuzinga lesithathu kusukela emsileni ngabantu abangu-827,626. Abanye bathi kuyamangalisa ukuthi kungani amanani akoBulawayo ephansi khona kukhanya kulabantu abanengi. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Sisuka kusidanisa ukuthi kati i-census phela kayifanani ukuthi umuntu uyabe ebhalisa ukuyavota. I-census ngabantu abaye bebalwa, linani labantu abaye bekhona sibili abatholakeleyo kusetyenziswa de facto method yokuyikho ukuthi umuntu ubalwa lapho afidakale khona ngalezo sikhathi. Okusuka bekusidanise njengoBulawayo ukuthi nxa sihambe esidaladeni nxa nje sikhangele emalokitini abantu baningi, nxa nje ukhangela amabhasi nsuku zonke ayethula abantu evele emadolobheni athiyeneyo, okungaba ngukuthi mhlawumbe nalelo langa kubalwa kacaa ukuthi abantu batholakale bebaningi. Kodwa ke sesisuka sizibuze ukuthi kati kubangelwa kuyini ukuthi iBulawayo ngasiyibona thina sisithi silabantu abaningi asebengezelelekile xa uhambe ezitaladeni zakoBulawayo kuyabe kuminyela kugcwele abantu abathengisayo. So sesizibuze ukuthi abantu bona lapho bathengisa behlala ngabo mhla kubalwa babengabi.
Siyazi ukuthi eMathebelelendi yikho okulabantu labo okuthiwa ngama minority abantu besiNdebeleni babikwa bebalutshwana ukwedlula abesishoneni. Leyo kayisiyongxazelo esuthisayo yini?
Okumele sikunanzele ukuthi lanxa ubulawayo kuhlukana lesizwe lesiDebeleni la eMathebelelendi ibizwa ukuthi eMathebelelendi kayisiko ukuthi abantu abakhona ngamaNdebele kuphela. Siyakunanzela ukuthi abantu kakhulu abavela emashonaland sebegcwele koBulawayo, abantu abavela emashonaland lakwezinye indawo komanikaland kibomashingo bagcwele khonapho koBulawayo. So thina besikhangela ukuthi mhlawumbe inani leli liyaphuma sokuveza ukuthi sebegcwele koBulawayo, ngoba khonaphoabambe esitaladini kuyavela ukuthi abantu abakhuluma isishona sebefikile koBulawayo baningi. So yikho sizibuza ukuthi indaba inani leli lingavezi khonokho kuyukuthi kambe singaze sizwe abantu abalutshwana bangumsindo ongaka ngolimi lwabo xa kuyukuthi balutshwane. So esuka sekunanzele ukuthi laxa uhambe esitaladini lapho kuthengiswa khona kibo 4,000 kibo bani bani kuyavela ukuthi abantu abagcwele khonaphala phansi ngabantu abakhuluma ulimi olungasolo lwamaNdebele. So ke ngaze sithi amaNdebele malutshwana, kodwa-ke bakhona abantu abangakhuluma ulimi lwesiNdebele asebethe bagcwala koBulawayo. Besikhaya ukuthi inani lonaleli likuvezi ukuthi sekube le increase ibangelwa ngabantu abavele kwezinye izindawo abavele ngaphandle kwamaThebelelendi bezohlala lapha koBulawayo. Kodwa kholoko isenza sidale kuvezi. So siyazibuza ukuthi kushile kathini.
Kumbe mhlawumbe ingcazelo baba Dube engxenye eMathebelelendi liyelamisa kakhulu?
Kungaba isizathu sonesi ukuthi abaningi abantu bakithi bayagidima bayemazweni asedulwane yathi ukuthi mhlawumbe bangabe bethe chithisaka bagcwala kebo-South Africa yebobuthwana lakwamanye amazwe aseduzane bathi langaphandle nje kwamazwe. Kodwa-ke ayisibo bodwa abahamba kwamanye amazwe mananzela ibhinisi lo-Johannesburg ulimi oluzawuqala yimuntu yabekhuluma isishona, kanti indaba bona bengabi balutshwana. So nezinye indlela esikushoyo ukuthi mhlawumbe nxa kubalwa engxenye abakhona abanye abasifihlayo ukuthi bangabonakali kumbe abatholakali kude lapho kumele batholakale khona. So sizibuza ukuthi kambe uhamba njani nxa sekunjalo, ngoba sikhangela ukuthi uBulawayo usegcwele kodwa ngakuthiwa ulokhu esehla inani khonokho bekusuka kusidanise lapho okuvangela khona okugeza khona sobala ukuthi masekubeimitation sekuzaba embangela ukuthi uBulawayo agcine egqinyagqinye waba izigaba ezilutshwana kusuke ku-12 constituencies kwehla.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Lokhu sikudaba lunye. Abanye bathi inani labantu besigaba seMandebeleni lehla kudala ngesikhathi seGugurahundi, njalo abantu belokhu bengakabuyeli. Kodwa abanye ngabathi kungani ezibhedlela zabazithweleyo kuhlala kugcwele omama abakhulelweyo, okwenza kumangalise ukuthi kanti abantwana abazalwayo ababalwanga na? Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Methuseli Moyo. Saqala ngokumbuza ukuthi yena uwabona njani amanani la.
Ya kuyethusa kanti ungani kukhomba khonokho ukuthi inani labantu lokhu lisehla nxa kusenzakala ngaleyo ndlela, ukuthi kungenzakala ukuthi abantu begcine sebebalutshwane kakhulu. Singazi njalo ukuthi sokungathiwani, kodwa hayi inani langkhona likhanya lisehla kumbe lihlala likhonapho liyantenga ntenga, kodwa ungakhala kwezindawo inani labantu liyakhula.
Khona kungakubangelwa yini ukuthi abantu besigaba seMandebeleni inani labo lingakhweli njengezinye izigaba zelizwe? Kuyini kahle kahle ngokubona kwakho?
Izizathu ezingabangela khonokho, I think okokuqala yasithi thina ngo-1980, 81, 82 kuqala indaba zeGugurahundi abantu abaningi singathi ngabantu abe-able-bodied babaleka baya kuboBotswana baya eSouth Africa abazange bephendukela abo bantu. Kwathi kuqala indaba zabo esaphu lanilani wakhumbula amakhampani aqala ukuvala kakhulu koBulawayo, basuka abantu baya eGoli besiyadinga imisebenzi, kutsho ukuthi abantu babo balutshwane yaya ilokhu iswelakala imisebenzi abantu bahamba baya eGoli. Ngakhayela emulini eziningi kunapha eMathebelelendi abantu nxa ngikhumbula mina abantu angakhula labo engafunda lapho ngathi maybe 90% of them baseGoli ezimulini, wakhayela ezimulini ukuthi abanye abantu bangapi ningi labantu basegoli iko kubangela ukuthi abantu bebalutshwane koloko esingathi thina i-depopulation abantu basuka behambe bekogoli umuntu esefike ehlale khona ngalele muli yakhe engazaphenduka ekhaya
siyasizwe kwesinye isikhathi abantu abadabuka esigabeni seMandebeleni bekhala ngokuthi ababalwa kuhle amanani angani ayancindezelwa ngenhloso yokubana kungahanjiswa uncedo olunenge esigabeni lezo ubona ngani kungakho liqiniso yini khona lokho
yebatho njalo abanye kodwa into kwangikhona ungakukhayelisisa kuhle kunzima ukuthi thina sithi ukuprove ukuthi nanku yikho lokhu kwenzakala ibikhona i-census khathesi babone bengena zonke izindlu bebala kunzima ukuthi singathi thina nxade bebale sithi kusemagwegwe babale emagwegwe babala ngale bazalahla njani inani labantu kutho ukuthi inanilo lelo kuzamele silikhole ukuthi ilo likhona bese sibona ukuthi sidinga isizathu zokuthi indawo abantu bebalutshwane kungathiwani kodwa ngokuthi abantu eZimbabwe ikakhulu emaNdebeleni sizahlala singathembi umuntu ungahlala vele ungamthembi kunzima ukuze umthembi kunzima ukuze abantu bethembe igovernment so yikho ke bazasihlala vele belensulo so kukuyona igovernment ukuthi yenze izinto zayo zicace itshengise abantu ukuthi hayi ngeqiniso ngempela khonokho esikutshoyo yikho kukhona
umnumzana Methusele Moyo yingcwethi yecubungula izombusazwe ubexoxa egcinweni leStudio 7 ekobulawayo. Commission ebona ngokulinganiswa kwamathuba abesilisa labesifazane e-Gender Commission iza kuba lomhlangano wokuhlaziya ukudlwengulwa kwamantombazana lokubendisa besebencane enkundleni ye-Stanley Hall eMakhokhoba kobulawayo ngomgqibelo. Okunenge asikuzweni kuntathele izindaba ye-Studio 7 uGainer Gumede Saidi exoxa lomnumzana Dalubuhle Sibanda isiphathamandla se-commission ekobulawayo.
Ngisuka kusidanisa ukuthi kati i-census phela kayifanande ukuthi umuntu uyabe ebhalisa ukuyavota i-census ngabantu abaye bebalwa linani labantu abaye bekhona sibili abatholakeleyo kusetyenzela i-de facto method yokuyikho ukuthi umuntu ubalwa lapho afihlakale khona ngalezo sikhathi. Ukusuka lokusidanise njengobulawayo ukuthi nxa sihambe sidala sidina nxa nje sikhangele emalokitini abantu baningi njengamanje ukhangela amabhasi ezinsuku zonke ayethula abantu evela emadolobheni athiyeneyo okungaba ngokuthi mhlawumbe ngalelo langa kubalwa ngakugaya ukuthi abantu batholakale bebaningi kodwa ke sesisuka sizibuze ukuthi kati kubangelwa kuyini ukuthi iBulawayo ngasiyibona thina sisithi silabantu abaningi ngase bengezelelekile xa uhambe ezitaladeni zakoBulawayo kuyabe kuminyene kugcwele abantu abathengisayo so sesizibuze ukuthi abantu bona labo bathengisa behlala ngapi mhla kubalwa babengapi.
Siyazi ukuthi eMathebelelendi yikho okulabantu labo okuthiwa ngama-minority abantu besiNdebeleni babikwa bebalutshwana ukwedlula abesishoneni. Leyo kayisiyo ncazelo esuthisayo yini?
Okumele sikunanzele ukuthi lanxa uBulawayo ibala lesibizo lesiDebeleni la iMathebelelendi ibizwa ukuthi seMathebelelendi kayisiko ukuthi abantu abakhona ngamaNdebele kuphela. Siyakunanzela ukuthi abantu kakhulu abavela emashonalendi sebegcwele koBulawayo abantu abavela emashonalendi lakwezinye indawo komanikalendi kibomashingo bagcwele khonapho koBulawayo so thina besikhangela ukuthi mhlawumbe inani leli liyaphuma sokuveza ukuthi sebegcwele koBulawayo ngoba khonapha abambe esitaladini kuyavela ukuthi abantu abakhuluma isishona sebefikile koBulawayo baningi so yikho sizibuze ukathi indaba inani leli lingavezi khonokho kuyukuthi kambe singaze sizwe abantu abalutshwana bangumsindo ongaka ngolimi lwabo xa kuyukuthi balutshwane so esuka sekunanzelele ukuthi laxa uhambe esitaladeni labo kuthengiswa khona kibo 4000 kibo bani bani kuyavela ukuthi abantu abagcwele khonaphala phansi ngabantu abakhuluma ulimi olungasolo lwamaNdebele so ke ngaze sithi amaNdebele malutshwana kodwa-ke bakhona abantu abangakhuluma ulimi lwesindebele asebese bagcwala koBulawayo besikhaya ukuthi inani lwane likuvezi ukuthi sukube le increase ibangelwa ngabantu abavele kwezinye izindawo abavele ngaphandle kwamaKrebeni bezohlala lapha koBulawayo kodwa kholoku i-census ayikuvezi so siyazibuza ukuthi thiwe kwathini.
Gumbe mhlawumbi ingcazelo baba Dube engxenye emathebelelendi liyelamisa kakhulu.
Kungaba isizathu sonesi ukuthi abaningi abantu bakithi bayagidima bayemazweni asedulwane yathi ukuthi mhlawumbe bangabe bethe chithisaka bagcwala kebo-South Africa ebobuthwana lakwamanye amazwe aseduzane bathi langaphandle nje kwamazwe. Kodwa-ke bayisibile bodwa abahamba kwamanye amazwe bananzela ibhinefiti e-Johannesburg ulimo oluzakuqala umuntu uyabe khulumisona kathi indaba bona bengabi balutshwana. So nezinye indlela esikushoyo ukuthi mhlawumbe nxa kubalwa engeyabakhona abanye abafihlayo ukuthi bangabonakali kumbe abatholakali kude lapho kumele batholakale khona. Kodwa sibuza ukuthi kambe kuhamba njani nxa sokunjalo ngoba sikhangele ukuthi ubulawayo usegcwele kodwa ngakuthiwa ulokhu esehlinani khonokho ke kusuka kusidanise lapho okubangela khona okugeza khona sobala ukuthi maso kubi-limitation sokuzaba embangela ukuthi ubulawayo agcine egqinyagqinyiwe waba izigaba ezilutshwana kusuke ku-12 constituencies kwehla.
Lapho-ke belilalele umnumzana Dalubuhle Sibanda siphatha amandla se-commission ebona ukulinganiswa kwamathuba abesilisa labesifazane e-gender commission ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America ethe-Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com liludaba lokuthi amapholisa akwele Australia asedlulisele phambili udaba alubikelwa ngunkosazana Susan Mutami owathi yena wadlengulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi eneminyaka elitshumi lanhlanu. Lokhu kutsho ukuthi amapholisa asebenza phose umhlaba wonke jikelele awe-Interpol yiwo asezaphatha lolu daba kutsho leli phephandaba. Iphephandaba le-Herald lilo daba lokuthi inhlanganiso ye-World Health Organization isiphe umkhuhlane we-monkeypox isimo sengozi yomhlaba jikelele ukuze kube lokuwucubungula okujulileyo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani ku-VOA Ndebele. Ngithanda ukubulisa bonke abamameli be-VOA Ndebele kunye bonke nabasakazi be-VOA Ndebele. Mina kule nto engihleli ngiyizwa la abantu bakithi bekhuluma ngayo la ikakhulu kahle kahle be-encourage abanye abantu ukuthi bengayi ukuyovota, bekhuluma ngokuthi kuyafana bengaze bayovota akulanto ezokwenzeka. Mina ngokwami ngibona kuyinto e-wrong kakhulu leyi ukuthi silahle lemithawulo sithi angeke sisayavota ngoba vele obvious iZANU-PF izarobha. Mina ngicela nje ukuthi abantu behambe sihambeni siyevota ngobuningi bethu, sivoteni ngobuningi bethu ukuze noma ma ingabe izama ukuthi iyarobha ithole ukuthi idliwe ngamavoti amaningi kakhulu. Ithi-ke ma isiyalela-ke esihlalweni kubonakala ukuthi iyalila ngempela idliwe okusegcekeni. Nosizo singaluthola kwamanye amazwe lapho ukuthi basincedise ukuthi sikhiphe izama sizohlala singayivota abantu bakithi sithi vele kuyofana. Kuyagcina ngani sihlele kufaneni khona lokhu? Kuze kube nini sihlele kuyona linto esithi iyafana iyafana? Kumanje abantu abangaphandle baxoshwa emazweni angaphandle, sizoya kuphi? Siyobuyela siyohlale kufaneni khona lokhu okuvele kubuhlungu kangako ukufana kwakhona khona lokhu esithi vele kuyafana? Please bantu bakithi, asihambeni siyovota, asihambeni siyovota ngobuningi. Izani ukuthi ma irobha irobhe idliwe ngamavota amaningi, ma kukuthi iyabe idliwe amavota amaningi kuzoba nzima lokuthi i-Europe. Nosizo singaluthola kwabanye abantu abangaphandle kwamanye amazwe angaphandle ma ingabe ikuyukuthi sivotile ngobuningi. Ngiyabonga okhulumayo ubheja nomnyama lapha phansi emasungamali ezikungwa.
Salibonani basakazi baka Studio 7 lani balaleli ngithanda ukuqondisa inkulumo kababa lapha asazange wathi ukuthi ungubani lo okade sithi singashuphi ngokuya vota ukuvota kubalekile emthwakazi omuhle wena babothe singabhalisi ngoba izani yalela yikho thina singumthwakazi sisithi sifuna ukuzimela sodwa sasivele siyilizwe kudala lakudala uyakwazi uBritain ongiyena owahlanganisa leMashonaland bayakwazi United Nations bayakwazi ukuthi basivele siyilizwe ngakho ukuze besikhiphe ngoba yibo abasihlanganisayo ukuze besikhiphe fanele bebone ukuthi iMRP silabalandeli abasisekelayo ukuthi siphume eZimbabwe ngoba iZimbabwe iyahlupha for 40 years iZimbabwe ihlupha izwe letha lidevelopha izwe letizwe abantu abethu abaqhatshwa konakele nje imigwaqo izibhedlela ezikolweni singabantu bemthwakazi ngakho United Nations lo Britain nxa bebona sisekela iMRP ngamavoti balawa amandla ukuthi noma iZimbabwe sala ukuthi isinikile izwe lethu balawa amandla ukuthi besikhiphe ngapha eZimbabwe ngoba yibo abasifakayo kodwa bengabona kungela abantu abavotayo abeMRP bazathi kusho ukuthi laba bantu ba-right eZimbabwe kukanti asikho right ngakho bakithi asifumeni ngobuningi bethu bantu bemthwakazi siye register kubonakale ukuthi sikhona siyafuna ukuphuma eZimbabwe ngiyabonga balaleli ngiyabonga lawo umsakazi ngidliwa isikhathi kodwa inkulumo yami inkulumo yami indanyana nje yona ngiyabonga
bantu bakithi ngiyalivusa eMunhlanhla Nhlanhla Mahlangu seButswana eFrancis Town ngiyalikhuthaza lapho lonke emalungu esigabeni selupane lapho ukuthi lihambe liregister ukuvota abantu enxa uNkulunkulu angasizwela kumnyaka ozayo ngithi ngiyalibingelela lonke imbingelela umama uNhlanhla lapho umalume uPaul Ngwenya uNkomo lapho RJ lo nkosikazi wakhe uChrista laba komamaza lakho namdumisi laphana lo mdala uNdlovu kumajwebana laba uMoses Chuma ngithi hambani eregister ukuvota yimusobhukwenu lapho eFrancis Town uNhlanhla Mahlangu ngithi ngiyabonga
salibonani basakazi baStudio 7 nani balaleli beStudio 7 ngufeli uqinisa lokhulumayo kwaseluphane eJabiwa eGhana ibasakazi nani balaleli beStudio 7 ngisela le ndaba kaNkomo leyo ukuthi uNkomo uthi wadingisa ilizwe uNkomo ilizwe kalithengisanga uNkomo uze ayenze ajoyine izano eze kube neunity nezano ngoba basekukubi lapha eZimbabwe abantu babefa mahlayana abantu babebulawa abantu so wabona uNkomo ukuthi no ayilana ngoba abantu the way abafa ngakhona akunanto ngoba wayesememezele kwakhathala umdala wayetshelile iAfrica Union wayetshelile iUnited Nations futhi iUnited Nations njabo America nabuBritain yibo ababevele beyiqoqile le ndaba ukuthi vele emathebeleleni akuyohlaselwa kuyobulawa so kwenzeka the way okwakwenziwe ngakhona ukuthi vele kuyohlaselwa kuyobulawa emathebeleleni hayi ukuthi uNkomo wayele ntuzano lapho wayesekathuthuza ngumgabe or wayesethengisa ilizwe wayesethengisela umgabe ilizwe kwase kuzima lapho vele naye sebona ukuthi there is no way to go ukuthi engayaphi ngoba i-Africans inye neyayibhekile ile ntuzana i-United Nations abo-America nabo-Britain futhi yona i-Britain yiyo vele i-Britain ngokuke le ntuzana yayihamba nomgabe ngalesi sikhathi vele yayisendleleni zikamgabe ukuthi uNkomo kuthiwe akanqamule kunqanyule ilizwe eyala wayengayali ngoba wayeyala kwakukhona vele ababeku-emile ukuthi ma ngabe leli lizwe linqanyulwa ngalesi sikhathi kwakukhona vele okubi ababefuna ukukwenza yikho uNkomo akalanga ngoba wayala ukuthi hhayi akafuni izwe linqanyulwe ukuthi yona iletizana i-America vele kwasekukhona i-Britain ne-America kwasekukhona vele ababeseku-emile ukuthi ngoba uyazi ukuthi izipha yayilwa kanjani izipha phela yiye eyadiliza umbuso kaSmith so babe iy'nhliziyo zabo zazibuhlungu ukufa kombuso kaSmith so lapho ukuthi kuphe kunqanyule ilizwe into eyayizayenzakala ilizwe selinqamukile kwakuzoba kubi kakhulu cha akazange aze athengisa ilizwe angazi ukuthi abanye bayibona kanjani bayibona ngayiphi indlela njalo bayicabanga ngayiphi indlela kodwa iqinisa yilo lelo
Studio 7, Studio 7, ndivuka njani? Mina ngivukile mhlaka 25/07/22. Ngikhuluma ngumaphosa phansi leNdolwane esigabeni senxenye kumakhulela. La ugcina khona abantu emabhongani le. La ugcina khona abantu. Mawuqeda lapho uhamba ngesigango eyewange National Park awuphenduki. Ngibuke kakhulu bakithi ngikhuliswa ngikhulume abantu basebhinga abebhinga liphakamisela isandla ngokuthanda kweliZimbabwe. Abanye abantu izigaba bona ngani iZimbabwe bayithanda phela bayithanda njengani bantu bebhinga. Lami sengicaba ukuthutha khonale emabhongani bezohlala kini ngoba ngiyalibona ukuthi lingabantu abathanda ilizwe labo ngoba nanku likwenzile futhi kuma-election la mawadlaliwa winileyo. Hhayi siyalibonga mina kakhulu kakhulu ngiyalibonga labantu bebhinga lakwena la adlulayo ngiyayizwa mpela noma likhuluma abantu bebhinga ukuthi libambele afuna iZimbabwe ephambili. Labo bezanu labo okuthiwa ama-structures amboni ukuthi kuyabasiza loku akusebenzi. Umuntu uyazikhethela into oyifunayo okuthiwa i-triple C ama-structures yile ama-structures. Umuntu uyazikhethela into yaphathina kwakho into oyenzayo noma ungazwela ama-structures. Anti bona bayenzela ama-structures ukuthi berobhe kahle abantu. Ngiyalibonga abantu bebhinga hayi ungathi bonke bakhithi sonke eZimbabwe singafana labantu bebhinga. Ilizwe lethu kube seli-right ngakuthi laba-right kudala siyali lokulohlala sethuse abantu bebhinga bayethusele kodwa bayenza into e-right sonke isikhathi. Maye abantu abayengabathusela zoso kukhulunywa emsakazo kuthiwa bayesaba ukuthi benze lokhu. Ngabona usayesaba kusho ukuthi awukabi lokuze lesibindi sokuthi into ekhuluma uyayimela ukukhuluma nje. Uma ungumuntu ungayisabi yenza njengabantu bebhinga ngiyaliphakamisesana abantu bebhinga. Ngisacabanga nami ukuthi ngifuna izincwadi ezohlala khonapho ebhinga ngempile lani kahle noma sihlupheka sisonke. Ngiyabonga
ngiyelele ku-Studio 7. Hayi kulo mbuzo enginawo lapho suka ungicake kunamagama la kukhulunywa abasakazi bethu lapha bethi izinto esizithumela lapha ku-Studio 7 abalakwenza nazo, which means izinto esizithumela nje lapha azisebenzi abasincedisi ngayo. Kanti sithumelele ukuthi mhlawumbe sebasicela usizo ku-Studio 7 ukuthi ngoba ngiyayilalela eminye imisakazo abantu uma bekhala kuyo kuyaba kuhlupha iyayibuya i-feedback ukuthi hayi into eyake yakuzwa ngomunye umlaleli kanje kanje isoveke ngaleyo ndlela. Kodwa ku-Studio 7 nje kuthula ukuthi ezwi siyathumela lokhu nalokhu kodwa ama-feedback ukuthi laba babekhale ngalokhu akubuyi ngoba mhlawumbe baswaye besitsho ukuthi kabala kwenza la mazwi esiwathumela kiwo. Cela nje impendulo nakho nyabona.
Hayi siyabonga balaleli bethu. Nxa sisithi amazwi la awalani le-Studio 7 siyabe sisithi ngamazwi enu balaleli bethu angaveli ku-Studio 7. Qhubekani lisithumela amazwi enu kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyabonga.
Kudala sisokola sikhala sisenkangala kungekho ozwayo. Kudala sisenhlani sithandaza umdali ukuthi asihawele lathi. Kudala singazazi ukuthi singobani abangapha abaphila njani abahlutshwa yini njalo abafunani. Bantu nabakamambo lo mdlawo egazi ngiyalesaba. Uma ngingathula ngingalibongi ngiyabe nginxoba ufuthi lubhense. Ledwala ngalichamela lithe ngolunya. Injobe enhlithungele ebandla. Ingoma emnandi iyaphindwa. Kwakuhle kuyabukwa. Kunini kukhalwa kusolwana kuliwa kugwenqona kuyiselwana phansi. Kunini sigalile emzini ngakithi kubola ukudla kusela abadli. Kunini silime emzini ngakithi
sikhumbule kungasela umdala. Obed Dube ucela uncedo lokuphathiswa ngemali yokuya embuthanweni wokuzilibazisa kwele Germany. Kesizwe amazwi kaDube.
Salibonani lonke bakithi abalaleli bemsakazi weVoa iNdebele. Ngiyalibingelela lonke emagumbini wonke amane omhlaba okhulumayo ngu-Obed wakoDube imboni. Kuliqiniso sibili ukuthi ngamenya kwele Jalimani. Izinga bese ngikilo kathesi ivisa sengiyitholile ngilayo. Abaqoqi balomcimbi babethe kumele ngizibonele konke kuze ngiye khona ngoba ngiyakhangisa ikhono lami ngale. Kodwa ke accommodation bathe sebezalungisa indawo yokuhlala, mina ngizifunele ke itikiti lokuya khona. Kathesi into esingixaka nje kwakathesi ukuthi ngithole imali yokuthenga itikiti, yiyo esangixakileyo sibili. Bengifisa ukuthi alibangaba lenhlanhla ngithole abangifakela izandla ukuze ngiphumelele ukuya khona la ngiyekhangisa umsebenzi wami international ngolimi lwemzini. Ngiyafisa kakhulu ngoba lolu hambo mbonani kungangivulela amathuba okuthi lami ngaziwe phetsheya. Kumele ukuthi mhlaka 2 August ngibe ngifika kwele Jalimani, yililanga abangimelele ngalo. Ngisiyasuka ngelanga la mhlaka 8 August. Ngiyabonga
u-Obed Dube imbongi elodumo. Isikhathi asavumi ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukene ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. UZulu wehlukene umbono ngokuthi idolobho lakoBulawayo yilona elilabantu abalutshwana kakhulu elizweni jikelele. I-commission ebona ngokulinganiswa kwamathuba abesilisa labesifazane e-gender commission izakuba lomhlangano wokuhlaziya ukudlwengulwa kwamantombazana lokubendisa besebancinyane emakhokhoba koBulawayo ngomgqibelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.